sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yonke into eyenzeka leSanitary. Amanzi ngahamba iSanitary, amagesi ehamba iSanitary. Umuntu othemfazwe endlini iSanitary. Izimbeni vele sesijwayele.
Ibandla lezanu PF lithi ngamangalo uhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele izanu PF yake kwala ukuyika izamara kathesi kabonakali ayathi ngathi ayakwazi ngokuthungana. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo bebulawe egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-apply ngihambe somewhere, but ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla lezanu PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla lezanu PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla lezanu PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla lezanu PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla lezanu PF.
Kuyini okwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla lezanu PF lapha eliyilwe ngani liphehla konke lokhu?
Ukuthi into sengananjela ukuthi konke okubi sokuthiwa izanu PF yekwenzileyo konke ngaba lento eyembelizweni izanu PF sesisibhayele ukuthi kule blame game vele lapha eZimbabwe. Yonke into eyenzekale kuthiwa izanu PF, amanzi engahamba izanu PF, amagesi ehamba izanu PF, umuntu othemfazwe endlini izanu PF. I-blame game vele sesijwayele and thina njengezanu PF we are not deterred, we are continuous mobilize abantwana and khangela ukhetho, we are not moved. The continuous things that people are going to be like, "I want to hear the and but come out with the or violent." It's very bitter. Which not only 23 months, but maybe to win the party to win and come out with 5 million or something.
Yeah, what does he want to play? Like, want to have a CCC, have a Limalayo, a Matopo, the Incisa. If a city, but try any pale. But come a manga, come Mamanjan.
Niko, it's one of Anguilla, a little bit around to the Toronto, but just the sister, I would go on. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khona kalo kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali futhi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe, but let's investigate. Kubone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani, bebanje sibi yekothi abantu sigcina izani PF ukuthi konke kube like I said before konke kube kwenzakale izani PF abanye phakathi kwamaphathawo banama divisions sinza parties and bayekuthi bengaqedelana bengachana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi yabe izani PF problem izani PF abantu bena trying to settle their scores within the political parties then they just start blaming us sina wona the violent party sami yakuthaza futhi ontanga ukuthi ngathi sekhethweni ka 2023 lapha asikhankaseni nini singaseni nini ama-political parties zethu imobilize ontanga njengathi abantu bezani PF singasetshenziswa ngizakhulumela especially ama-youth abanye abangani bethu abakumanye ama-political parties let's not be used in violent activities.
Umnumzana Freedom Murechu lilunga lebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuyakuba umncintiswano bani nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo bodwa abacontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo bodwa abakampenayo kungaba namanye ama-political parties asencintisa njenge-triple C esithengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika lodlane lona esilubonele sithengisa lona emahlobo laseinsiza kubike ezimbali ezehle
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akula nto vele izanu p f yakithi kwala uyita izamara kakhe sikabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhangele kodwa bakade bavumi beyanesa ukufuyala izinto ezimba abazenzayo kuhlezi kuwumlando womunye umuntu abakade bona bathatha i-responsibility of the best things that they do to us kathesi silabo ubufaka ngokugcweleyo silawo impikita silawo amavidiyo abo bethwelele lezibhamu into mine engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona ematoko kodwa abantu balokho befika ukuthi balenza udlala so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi bephika ukuthi bayehluleka kodwa sikhangele sona ukuthi bayehluleka kathesi bayenza udlame udlale balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa la namhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dresse babrasabrash ezinye izinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Yes, siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala usunjani kona manje
mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube kodwa nawa ngasuzika edolo nje sengingona kodwa abanye abalimalayo hhayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo-review ngoba kulabantu abadala abanye abaqamukayo nokuqamuka khona ngale madoko siyabona laseinsiza silabo-honorabutofa abaqamuka nezandla so abantu bayarecover yebo kodwa kulamanye amanqoba angapholiyo babadube asenhliziyweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanqoba asenhliziyweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Umhlangano lo oqale mhlaka 2 kuLwezi ugqitshwa mhlaka 4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweleZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi iZimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali e-Africa.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Kuya kuka President Mnangagwa e-Ivory Coast. Yeah, kuyaqakathiseka umumo welizwe lethu. Kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, industry, commerce, economics bengakwenza. Kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe akuqondananga lokuthi i-production le manufacturing ibe competitive, esingathi nge-skill competitive uthi ngisane lamanye amazwe e-Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, i-South Africa, i-Tanzania, i-Kenya, i-Nigeria, i-Egypt, Lion, i-Ivory Coast bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu. Ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angibona ukuthi uhamba kwaMnangagwa e-Ivory Coast kunganceda lutho ngoba vele kasimanga kuhle. Asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona namazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba ama-diamond. Kunganceda yini khonoko lathi ukuba nasime lamanye amazwe?
Kaye, lokhu lalokhu nje njengoba sile ikodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum sithi khona ngxenye i-value addition yegwayile titobacco sile competitive advantage. Kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu i-corruption ephambanisa i-production abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya abanye baye-Australia abanye England e-UK le-South Africa hatshi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuxotsha nje umoya amadlwane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazabuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale lekhabhinethi lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba ukuvikeleka ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende we-South Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, it's very welcome. Muzoba lula kulabo abafuna ukuphenduka ngoba esikwazi iqiniso ukuthi abaningi vele abasoze baphenduke bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi asiboni bezophenduka. Okuhle nje umntwana angakusiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njaloko semthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke. But nevertheless igovernment ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuyelazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe Exemption Permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana nohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufanana lokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili, i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe Exemption Permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika inkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu wele Melika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende, abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo elama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa okuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia, lapho usenator webandla lama-Democrats umnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lama-Republicans kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman owama-Democrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela e-Union Station khonapha e-Washington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela ama-Republicans akhala ngokuthi ukhetho alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngama-Republicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must, with one overwhelming, unified voice, speak as a country and say there's no place, no place for voter intimidation.
Vagiti, sisesikhathini esibi. Kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe. Sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho. Njalo, sisithi udlakela alulasabelo eMelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alulasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli ulokhe esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
The defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma eseUnion Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia, lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo, uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje, isimo sangibona ukuthi asikakhanyi kahle nje ukuthi kusuka ngathi kuya ngathi. Kodwa hayi, mina ngokubona kwami nje personally ngibona ngani ngabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hayi ukukhankasa bengena door by door and bekhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha think ukuma omnyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela, angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyake mbone esibili ade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya, siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho, bathi hayi umnotho kawumanga kuhle, njalo bakhala ngebandla lama-Democrats. Bathi hayi limotshile impela, lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele, le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Kona ngapho eGeorgia, yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Mina ngombono wami i-inflation isuke yaqala kakhulu ngoba lami ngingumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangifuna ngoba ngisisebenza, ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la. Angikhoni ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangibona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe, okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi, mina lapha hayi anginalo ilungelo lalapha lokuthi ngivote. Ngikuzwa ubuhlungu kuphela, ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10. Ngiyabe ngikhala ukuya ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
basile benze ngathi izinto eziyeyodwa ezibudla udlango beyodwa ekushaya abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lako langabe kukhona konokala kuyenzakala so labana nxa bebona umuntu yonke iblame yezinto ezi bona sebeqhuka bezihamba besiya ngamandla bekwenza babekwathi yona vele iblame aseziyabuya kibo so konokwana kuyasilimaza bena sicondemvayalo sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba mna hlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshamiselana ngumuntu engizakana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutho futhi ngathi ona ngelinye ilanga wangena emoteni yami ngamnika imithi sisuke ephalamente ngisiya ngisiya ehofisini yakhe lapho asebenza khona kuma-no-chambers abo ngale and khonapho yena wayenge-MDC a bathathiya mina ngiwezanup f kodwa singena imoto ayine abanye babo siyake sihambe sibilithi yokudla izithwala laphana amabhonzo langani sisonkeni kungelani loku asijana senzani lutho kwami ukhangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi kuqinisela kona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi ekuhamba ngemoto eyangikhona kwesikhathi usetikiti kunangikhona nelaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yobabhizimela kube begongodana betshana uzulile kanti umuntu shuwathiwa uyabeulukhutha ngabo ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho poselakho
mina ngiyadana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-NGO awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uze eBotswana besukela ibandla elibusayo bethi lelenze lokho so khonokho elikwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena chuma uzidlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma laba abanye lapo so-ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu chuma ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu weZimbabwe babambane lathi esithi udlakela lubi solubuleli ilizwe ilizwe kathesi kulama-sanctions kulani ludlakela lonalona
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani ba umuntu ongenzinto njalo ngumuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi ma uthinte ukuthi mahambe eza udlala kodwa njengoba ngithilo nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphokelele njengama-lunatics ekusapoteni into yababa beyisapota yiso esikutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ifuna ukuthi ngikuphinde konoko kumkhwenyana wami uncube ukuthi ncube ezongezi ufuna ukuthi kona ufake iblame kuzanupf kuphela awusoze kube lalokhu esizalusoluva ngoba mina nginje so ngani ubona udlame olwe-triple c kusenziwa ama-biolections akawa-twelve endlube laphana ngikhankasela ukhansela lapho awafuna uncobe khona i-triple c kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela njelona bagqoke izikhipha ezinzanupf bezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu kobulawa besesaba amalinga yethu besesaba ukuhamba bagqoke iligaliya izanupf xa bezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-tbc so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlo ami mkhwenyana wami Ncube yikho engutshoyo khonakuthina nxa sifuna ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hathi ngokufuna ukuthabisela ngamanga khonakhona yikho kwezi ukuthi kona abantu bebelokhu benza into ezinjalo ngoba bayakwazi zokuthi kona eZimbabwe lapha kathesi ungawona kungezinto embi into yonke iblengela izanupf ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho okutshiyeneyo kubi kuphela konke kuyadwa izanupf ngiyabona izini khonapho ungathaa nomfazi endlini kwazi izanupf so yonke into basebebangifuna ukublame izanupf and abantu baba ukhangele so nxa bekubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomo
ye siyakuzwa kakhulu ugolide ngena khonapho Ncube nangu uyakhuluma
ugolide vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahonkonkwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami. Umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye, uyabona inkalo mahamba lugege. Lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona ukuhamba lugege. Umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kubhodi yabo. Athi we say no to violence. Esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngikuTV sithi no to violence. Lina lihambe liyetshaya abantu, umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe ubekhuza i-violence. Kodwa uyiphekile yena. Athi nxa eyiphekile ayeyikhuza. Yikho khonokho kumele ukuthi likwenze, kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma okudale le-ZANU PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Olivalelisayo ngugeyino Gumede Saidi.